sebel kulumero galam bangi dara mabala bal letu kanya ngosiyam empilweniyam sebel kulumero galam bangi dara mabala bal letu kanya ngosiyam empilweniyam sebel kulumero galam bangi dara mabala bal letu butula ngosiyam emoyeni Sebe ukulume konke ngami bangibeka amathize thize lethu uthula ngozi yami emoyeni Sebe ukulume konke ngami bangibeka amabala abantu lethu kanya ngozi yami emoyeni Bathi ngifuna ukuthwala ngabo bangibiza ngomthakathi lethu uthula ngozi yami emoyeni wami Bathi ngifuna ukuthwala ngabo bangibiza ngomthakathi lethu uthula ngozi yami Wangasungubika Woba Wangasungubika Wangasungubika Woba Wangasungubika Sebe ukhulume konke ngami bangibeka amabala abantu lethu uthula ngozi yami emoyeni wami
lethu uthula ba ngozi yami emoyeni wami lethu uthula ba ungibeka ngozi yami lethu uthula ba ngozi yami Yeah.